Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali ithona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi u-3 Nhlolanja 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
abahlali beGwanda lathi sithikibile siyamangala kakhulu ngokwenzakalayo. Asokuqala ukuthi amaphoyisa kufuze ukuresponda to izindaba ezifana lezi. Kumele amaphoyisa bebela konke kumabhokisi lana unene ukuthi beshwezele umsebenzi. Kuba into emali i-community yokhuleshwa kwe-community ukuthi pho-ke bebazekwanisa nawo ukudika lezi gilamkhuba lezi zehlule into ezincane ezinganezi.
Izakhamizi zeGwanda zisola amaphoyisa eli dolobho ngokuphuza ukuzolonda isidumbu sosilisa ocatshangelwa ukuthi engabe ezibolele emavinkilini awephakama.
Sekuyisikhathi sokuthi sibhekane nayo ngqo i-COVID. Abantu sokumele beqale manje ukuthi beqhubeke ngempilo zabo. Abantwana besikolo bebuyele esikolweni befunde. Sesiyathembela khona ukuthi begqoke amamaski kuphela kwenze ukuthi bekwazi ukuthi befunde. Umuntu kakwazi ukuthi ulayo isanitize, ulayo imask. Sanitize yourself every time. Ungoba impilo kumele iqhubeke.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa sezemukele ngenjabulo ukuyekethiswa kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kulelo lizwe. Abazancedisa kukhetho lwama-by-elections oluqhutshwa ngenyanga ezayo baqhubekela phambili ngemikhankaso yabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zeGwanda zisola amapholisa leli dolobho ngokuphuza ukuzolonda isidumbu sowesilisa ocatshangelwa ukuthi engabe ezibulele emavinkilini awephakama. Amapholisa athethe amahola amahlanu ukufika kulindawo kungenani lokuthi lumango uyimzuzu emihlanu nje kuphela lalapho uhamba ngemota. Amapholisa eGwanda abeselinde imota yenkamba yegudu ukuzothwala isidumbu lalapho sebefikile bengelabhokisi okudale ukuthi umufi agoqelwe ngamakhadibhokisi langamalembu engakafakwa emodeni. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Zisele zikhuza imhlolo izakhamizi zeGwanda ngemva kokutholakala kwesilisa obefile phambi kwezitolo zephakama namhlanje kuseni. Kuthe kutshaya ihola lesikhombisa uZulu ebesebuthene kulezi zitolo ukuze azozibonela ngawakhe umufi oze wathathwa ngehola letshumi ekuseni. Umnumzana Dipolas Jazi oyisakhamuzi sesonondo ngumunye walabo abagijime bafika lapho besizwa ngalo monakalo.
Akalazi ngebakalani le poison yakhona nasiyayazikhanyela laphana abayibekile enyaweni zakho amapholisa. So akuyaqiniseka ukuthi kazange efakwe sanga, hhayi umuntu layo lama-problems akhe labaziwe khona ngalo mbelonke siwazo. But okuyinto endikhala ngakho kakhulu isikhona oko ukuthi i-government yethu kumele ithathe inyathelo entweni ezinje. So kathi esizinda lokhu ziyazimnukisa umuntu lwana asiyonto erayithi kula bantwana kulani nala. So asiyonto erayithi kusosayathi le asikuvumeli.
Okugcizelelwe ngunkosikazi Ntombizodwa Dube wephakama othi abakubone namhlanje kuyethusa.
Sizubuhlungu singabazali sazala. So umntwana ebelokhu elele lapho umuntu yinhlanza. Ndizama ukubiza amapholisa basithathele umuntu wethu lo. Umuntu yinhlanza uyonakala kathesi bona uzwa njani kuyangethusa.
Lalapho sebuyile amapholisa ebengelabhokisi lesidumbu okudala ukuthi badinga amakhadibhokisi lamalembu ezitolo ukuze bagoqele umzimba womufi. Umnumzana Wellington Naro olilunga lenhlanganiso yabahlali bakuleli dolobho eGwanda Residents Association uthi uZulu uyazibuza ngokuziphatha kwamapholisa aleli dolobho.
Kwinto elihlazo kakhulu community ukuvele ukuyephula isiko lomkhuba wendawo yakithi. Abahlali beGwanda lathi sithithibile siyamangala kakhulu ngokwenzakalayo. aso kuqala ukuthi amapolisa aphuze ukuresponda to ama izindaba ezifana lezi. Mina amapolisa mayebe ready bela konke amabhokisi lana onenengi ukuthi befezele umsebenzi into imali ze-community yokhulisa i-community ukuthi phoke bazakwanza nawo ukudika lezi gila mkhuba lezi sehlula into ezincane ezingalezi.
Isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni unkosikazi Loveness Mangena kaphendulanga imibuzo esimthumele enkundleni yebulenjini ye-WhatsApp. Ukanti lapho sizama ukumtshayela ucingo ebengadobhi umakhalekhukhwini wakhe. Omunye wamapholisa obuye ukuzothatha isidumbu utshele uZulu ukuthi amabhokisi akobulawayo lapho ahambe lezidumbu okumele ziyohlolwa. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Izizalwane zeZimbabwe sezemukele ngenjabulo ukwekethiswa kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kwele South Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo eseJohannesburg kwele South Africa.
Izizalwane zeZimbabwe zithi ukwekethiswa kwemigoqo yokwenqabela i-COVID-19 kuzabapha ithuba elihle lokuqhubeka ngempilo kungekho okuphazamisayo. Ngokwemithetho emitsha, abantwana besikolo bonke bazaqala ukufunda malanga wonke kusukela ngomvulo. Imithetho ebilawula ukusondelelana kwabantwana isiyesuliwe. Umuntu osehlaselwe umkhuhlane we-corona kodwa engalazo izibonelo akusadingeki ukuthi ayizivalela endlini kodwa uselelungelo lokuya emsebenzini enjalo lokwenza loba yiphi imisebenzi yakhe yensuku zonke. Ohlaselwe yilo mkhuhlane lwezibonelo zalokho ukhangelelwe ukuzivalela endlini okwensuku ezisikhombisa kuphela hatshe ezilitshumi njengalokho obekusenzeka. Kungaze kube lobufakazi bokuthi uhlangene lomuntu ole coronavirus akusadingeki ukuthi uzivalele endlini nxa kungela zibonelo zokuthi lawe usulayo. Abantu sebengahamba kuze kuse njengoba usukhijiwe umgoqo oyenqabela ukuhamba kwabantu. Umphathi ndambe ofisini kamongameli uMnumzana Mondli Gungubele uthi lokhu kwenziwe ngemva kokunanzelela ukuthi lwehla ulaka lokumemetheka kwe-coronavirus elizweni.
The rationale for this amendment is informed by the proportion of people with immunity to COVID-19.
Lokhu sikwenza ngoba kulobufakazi bokuthi iningi labantu selilawo amasosha okuzivikela ku-coronavirus,
which has risen substantially exceeding 60-80% in severe sero survey.
Iningi lezalwane zeZimbabwe zithi lezi zindaba ezimnandi kakhulu. Abaningi balahlekelwe imisebenzi ingxale imigoqo ethulwe kusanda kuqala u-2020. Abasebenzayo labasebenza endaweni zokudlela bese kusiba nzima ukuthola imali ethe xaxa njengoba imigoqo ibisenza kube nzima ukuthi abantu baphume ezindlini bayekudla kulezi ndawo. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Tshabalala uthi sekusobala ukuthi vele abantu bazaphila layo i-corona okwesikhathi eside.
Sekuyisikhathi sokuthi sibhekane nayo ngqo i-COVID. Abantu sokumele beqale manje ukuthi beqhubeke ngempilo zabo. Abantwana besikolo bebuyele esikolweni befunde. Sesiyathembela khona ukuthi begqoke amamaski kuphela kwenza ukuthi bekwazi ukuthi befunde. Umuntu kakwazi ukuthi ulayi sanitize, ulayi mask. Sanitize yourself every time ngoba impilo kumele iqhubeke.
Abanye bathi lokhu kuqakathekile njengoba kungumnyaka ukwethekelela amaofisi ahulumende amaningi kulandela kumiswa kokusebenza kwamaphemithi abo. Abaculi labanye abaphila ngokuthokozisa umphakathi bathi kuzabavulela amathuba okusebenza. Inani labahlaselwa yi-coronavirus kwele South Africa ngelanga selidlalela kuzinkulungwane ezinhlanu around 5,000. Okulinani elehle kakhulu xa kukhangelwa ukuthi bake bafika kuzinkulungwane ezilitshumi lesithupha 26,000. Ababulawa yilo mkhuhlane ngosuku badlalela phansi kwamakhulu amabili below 200. Abavalelwa ezibhedlela ngosuku bahambela kukhulu 100. Phakathi kwabedlula izigidi ezintathu lengxenye over 3.6 million asebehlaselwe i-coronavirus selokhu yaqalayo iningi selasila. Kwafa abedlula izinkulungwane ezisitshiyagalolunye lengxenye over 95,000 kanti kabalokhu begula ngalo mkhuhlane ngokwesibalo sayizolo bedlula kancane izinkulungwane ezingamachumi amathathu lengxenye 55,856. Ngimele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa nginguthuso Khumalo.
Babikwa sebeyizigidi ezedlula ezine 4.3 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kugciwane le-coronavirus. Kuthi asebehlabe amajekiseni amabili bayizigidi ezedlula ezintathu 3.3 million. Abazinkulungwane ezedlula ezingamachumi edlula ayisithupha 61,244 bahlatshwe ijekiseni yesithathu. Kusiyaphela usuku lwayizolo kulabantu abangamakhulu phose amabili 161 abafunyenwe bele coronavirus kwabhubha ababili, kubika abogatsha lwezempilakahle. Icele le-MDCT elikhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphi namhlanje liphunyike emthethwandaba udaba lokuzama ukumisa icele likamnumzana Douglas Monzora ukuba lingasebenzisi imali elisanda kuyiphiwa nguhulumende phansi komthetho oyi-Political Parties Finances Act. Umcebisi kamakhuphi umnumzana Ntando Ndlovu uthi umahluleli wedale le-High Court uthembise ukuba uza kwethula isinqumo sodaba lolu ngokutshetsha kulandela okwethulwe ngumakhuphe labecele likaMonzora. Icele likaMonzora linikwe nguhulumende izigidi ezifika phose ikhulu lengxenye yamadola eZimbabwe, i-$149 million. Kasenelisanga ukuxoxa ngalolu daba lomnumzana Witness Dube ophethe uhlangothi lokwethulwa kwembiko kucelele MDCT ekhokhelwa nguMonzora. UNdlovu utshele Studio 7 ukuthi akwaziwa okuza kwethulwa lidale le-High Court.
Okwamanje siphuma emthethwandaba lapho kade ziphikisana ngokuthi ngobani okumele bathole imali ye-Political Parties Finance, ukuthi yithi i-MDCT ikhokhelwa ngudokotela uKhuphi kumbe i-MDC Alliance. Esikuthandayo ngalokho yikuthi kuphumile njalo kuvelile ukuthi uhulumende weZimbabwe usebenza labanye bethu laba ukuthi ahlukumeze dokotela uKhuphi, ngoba kuvelile enkantolo ukuthi vele imali Political Parties Finance yanikwa icele likaMonzora. La noma kunjalo siqhubekile ngokuthi siphikisane ukuthi noma sinikiwe uMonzora kufuze ibanjwe indaba leyi isadingidwa ukuthi ngobani omele bathole imali Political Parties Finance. Kuchaziwe kabanzi kwavela ukuthi khona uMonzora kabala lungelo lokuthi bathole imali ye-Political Parties Finance ngoba sibebumbe ibandla elitsha okuthiwa yi-MDC Alliance. Kuvelile kabanzi njalo ukuthi ama-judgment ayephuma e-court kufuze alandelwe, kube le-consistency e-court, ungatshintshwa indlela zakhona okubanjwa ngazo izinto ema-court. Okunye okuphumileyo yikuthi abantu laba abathi bayi-MDC Alliance sebezigxothile kubandla le-MDCT, yizinto zonke abangaziphikisiyo lezo. Kodwa-ke thina njengebandla le-MDCT kasilalo ithemba kumadale lawa kumthethwandaba leyi, ngoba abantu bakaMonzora bajayele vele ukusitshela ukugwaba ngokuthi yibo ababhala amanye ama-court judgment.
Umnumzana Ntando Ndlovu ngumcebisi kankosazana Thokozani Khuphi. Okwelinye lamacele e-MDCT ubeqoqa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Abazancintisa ukhetho lwama-by-elections olukhutshwa ngenyanga ezayo baqhubekela phambili ngemikhankaso yabo kobulawayo. Abanye bathembisa ukulungisa izikolo, ukuthanyela ingcekeza edolobheni lakobulawayo lokunye okuningi-ningi. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosikazi Esther Khumalo okubandla le-Republican Party of Zimbabwe ofisa ukuba ngukansela kuward 12 usebhoda indawo ezishiyeneyo ekhuluma loZulu ngaza kwenza engavotelwa.
Nathi omama siyakwazi ukumela ilizwe lethu, isigaba zethu. Labo mama balezidingo zabo, kunje silezidingo zethu ukuze lathi sikhululeke. Kodwa nxa singalamama osimelayo akulalutho oluvelayo. So ngasukuma njengomama ukuthi hayibo into yenziwa ngobaba lathi siyayikwanisa lathi siyalimela ilizwe lethu ilizwe ngelethu sonke osilabo baba
unkosikazi Khumalo uthi kuningi okumele kulungiswe kubulawayo
Y12 kulabantu abadala kakhulu abangasakwanisi lutho izindlu ezinye zivaliwe ngendaba yezikwereti ezinye zivaliwe ngendaba yamagetsi abasakwanisi lutho abaselabo omkabo so ngunanzelela ukuthi kuyadingakala ukuthi ngingumama ngikhangele lezi zinto ezinjalo njalo lezikolo zethu azisalunganga sezidilikile lamafloors akhona segugile so ngazinikela ukuthi nxa ngaba ingxenye yaleli bandla ngimele izakhamuzi zakuvile 12 lami ngingenza okufunwa ngabantu
Ibandla lezaphula lo liyakhankasa endaweni ezijeneyo. Ubakhankasela ngamandla ngumnumzana Mavuso Jabalala.
Kanyekanye!
Wathu!
Kanyekanye!
Wathu!
Wathu!
Into leyo ayisoze yafayafa, ayisoze yenza njani? Ayisoze yafayafa izaphu. Ingangena phansi evumbuluka laphana ilokhu yizaphu bantu bakithi yafungelwa
kanye kanye
wathu
kanye kanye
wathu
wathu
holandela izombusazwe umnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe uthi balutshwane abaphikisayo ababonakala ebantwini
laba abantu abafuna ukuvotelwa manje kube kume mhlambe uma bengazama ukuthi bakhulume nge-devolution devolution of power ukuthi bezame ukususa amandla lana phezulu bawese phansi. I-system yebambileyo kakhulu kwenzela ukuthi ibhodini ithulise insiko waxotshwa imthova yonke khona pha.
Kudingwa abazamela inkulumane lephumula edale lepalamende kobulawayo. Kulezinye njalo indawo okuzavotelwa amakhansila. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingu-Gibbs Dube.
Lokhu sikudaba lunye. Abancintisa bemele ibandla le-Citizens Coalition for Change bathi bahlangene lomkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa namuhla eHarare belungiselela lolukhetho. Omunye obekulo umhlangano ngunkosikazi Sichelesile Mahlangu ozancintisa kusikhundla sokudinga uzamela iphumula edalele ephalamende. UMahlangu uchasisele osithandekile emhlanga weStudio 7 umkhankaso wakhe.
Ngamukela kakhulu ngoba abantu abaningi kube kuhlungu kibo indlela engirikholwe ngayo ngoba bebengakukhangelelanga ngoba bona yibo ababengikhethe ngingakhethwanga ngumuntu osemashingo ngangikhethwe ngabantu bephumula so kibo kathethwa kubi-election siqedelane lakho ngoba namuhla bazabala ku-newspaper u-MP wabo se-reinstatiwe the following day hayi sekubhlokhiwe so besekubabisele emuva in terms of ukuthi bezwe balethe izikhalazo zabo ziye ephalamenti izindobe ngikwanisa ukuthi okunye bebesizakuletha la ngiphathele kwamanye ama-MP siye ephalamenti bona bebefuna mina uqobo abangibo abangikhethayo futhi yibuye ngakho konokho abangithume khona
labo-ke abanye oncintisana labo awesabi ukuthi mhlawumbe labo balosekelo olukhulu
ngeke ngibe sabe mina ngoba umila already ngingumuntu ade esebenzela ebantwini angizange ngumuntu lo ngumuntu obalekela ebantwini yebo khona nxa ungumuntu akutho ukuthi kufanele ungabi layo kufanele ube layo itiye ngoba abantu ngithe nginanzelela engiyethisana labo bonke ngabantu bangobaba kodwa mina njengomama owamentwayo owaqeqetshayo kakhulu ku-mentorship ngumuntu olesibini
ngani bangakuvotela kakhulu ngoba abantu lokho bekholwa lokho yana ukuthi wesilise ngenza ngcono
hayi abantu sebekwazi abantu banazelela ukuthi umama unelwe sihlelo umama ngoba isikhathi esiningi sinawo sibe saba lawo ama MPs angobaba baba angeke ngibathole bayenza ityabo baza kahle sokuthi sosola bathi mina ngikhe ngibona ngabona kule gephu igephu ihuba kakhulu ebantwini mina ngathembisa abantu ukuthi ebuseni ebumangini ibzini ebantwaneni amayuti njengamayuti ngiyazitshintsha ngibe ngumyuti nami ngingene labo but abaningi bekube kula khona kuyami u-m t abonakale maybe ezinhleni it was i-ray ukuthi umbone u-m t emhleni but mina sengibonakala indawo zonke yebo bengingeke ngingene yonke indawo ifale yonke ikhumula kodwa ikakhulu bengiseta ngibe nabo.
Lo ngonkosikazi Siphele Silemahlangu ozancintisa kukhetho lokudinga uzamela isigaba sekuphumula kobulawayo ephalamende obeqoqa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Uhlelo lwe-Life Talk lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ubekhokhela amalecaja awe-Islamic State u-Amir Mohammed Said Abdul Rahman Al-Malwa ubulewele imuto lakwelemelika namdako le-Syria. I-Associated Press ibika ukuba lokhu kwenziwe libutho elilolongwe kakhulu elemelika. Uhulumende wakwelemelika uthi bonke abakubutho abahlasele indawo lapho u-Al-Malwa abetholakale khona babuyele ekhaya bephelele. Umongameli Joseph Biden utshele intatheli zindaba ukuba ukubulawa komkhokheli wamalecaca la kutsho ukuba uhulumende wakhe uzama ukuvikela uzulu. Kudubuke umkhumbi othwala amafutha atshiyeneyo namda eDelta State kwele Nigeria wabhubha abantu abalitshumi. Isikhulumeli se-Shaba Oil Exploration and Production Company sithi kulumathe umlilo owesabekayo umkhumbi lo ungakadubuki. I-Associated Press ibika ukuba amapolisa asahlolisisa udaba lolu. Umanyana wamazwe akuzwekazi le-Europe kanye lele-Melika we-North Atlantic Treaty Organization uthakazelela ukuba ele-Melika seliza kuba lamasotsha amaningi emazweni athuzane lele-Ukraine lapho ele-Russia elilakho ukuhlasela khona lisithi akumelanga lingene kumanyano lo. Iziphathamandla zomanyano lo zithi kuqakathekile ukuba ele-Melika libe lebutho elithe xaxa duzane lele-Ukraine ngoba akwaziwa okungenziwa ngele-Russia. Lokhu kubikwa i-Reuters News Agency.
Inani labantu ababhalisela ukuvota ezigabeni zeMandebeleni lokhu liphansi kakhulu kungakhathalekile lohlelo lukahulumende lokuya ebantwini ukuthi babhalisele uluhlu lwabavoti. Isigaba sokuvota kumbe i-constituency simele sibe labantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 kodwa ezinye izigaba zibikwa zilabantu abaphansi kwaleli nani. Kusitsho ke ukuba kungaqhubeka kunje ezinye izigaba zizanciphiswa luhlelo lwe-delimitation. Kambe kungaba kuyini okubangela ukuthi abantu bezigaba zeMandebeleni bengabhalisi ngobuningi? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu endawonye lesiphathamandla sibandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Uyazi mina sokundidanisa ingqondo okuyinto kona ngoba nxa ukhangele bengibona ngazi ukuthi sekuthenze yonke into malala ngokuthi siqhuthaza abantu ngendaba zokuvota lezi. Amalunga wonke ayagijima, izalushef siyagijima, abe-MDC babonele bayagijima, ngalesi sokulale i-triple C yenza labo bayagijima. Kula ma-programs amaningi even lapha ngilalele ku-Skies Metro FM isiteshi salapha koBulawayo bakhuluma ngako phose msuku zonke bebisa ama-program kulamanye ama-companies that even sponsor programs bengena ehleleni kwaphana bekhuluma everyday ekuseni bezama ukukhosha i-guys abantu la basuma beyovota pho ukuthi kushule ukuthini mina sokungidanisa ingqondo ngoba abantu angazi baba kunanzelela ukuthi kona at the end of the day kuyasibulala njengobulawayo ngoba sizochona sithathelwa siqhunyelwa amanye ama-constituents ngalesi silethwe lufu sizagcina sesifika mebhizulana sesilelelo labo-9 kumbe 8 ngoba okuyinto esi-affectayo in terms of i-national cake ngoba singathi ikhekhe lingaka linje so wena ususithi yona hhayi I say inani elingaka sesiyinani elincane elingaka angithi even locezo lakolo oluqhunywayo lalo luyancithiswa futhi
iye lezwakala udaba lolu Mnumzana Ndlovu wena ubona njani ukuthi kathi kuyini okungakubangela ukuthi abantu bengafuni ukubhalisela ukuvota
I think kukabili khona uma ukhangelisisa kahle kula lokhu ukuthi kunabantu aba actively involved ekudiscourageni abantu ukuthi bangavoti bangathathi iparty ekuma-elections aweZimbabwe because iMatabeleland iya-ignowa uma kusiya phambili ayila place ku-political identity yeZimbabwe so kunabona bana nje abazibuhlungu abazitshela ukuthi hhayi thina asingavoti and kanti kunamaphathi afana ne-MRP lezi ezitshela abantu direct ukuthi singavoti vele entweni leyo so ngathi ngesindebele singathi besibalela ukuthi ukukhalala ngenxa yokuthi umuntu uzwa engekho engaphathwanga njengephathi yomuzi awesethi hhayi asiyekeleni le nto nje ngoba kwenzelwa bona bakubheka ngale ndlela bona bathi ma kuvotwa kulaba abasemathebeleni abamele izanu abasemathebeleni abamele i-MDC nabamele i-CCC yakhona bazimele bona bamelanga abantu ngoba it doesn't translate to anything after ama-election imathebeleni nje isala ukuthi i-election kuphela ama-promises abekhona bona abantu ababemele amaphathi ayahlukeneyo abanaphawa abayinikwayo ukuthi babe bazosebenzela abantu babo kwamaqini esibili yilaba abaku-survival mode because kulokukhathazeka lokuhluphe okukhulu kakhulu emathebeleni bese bezibuza ukuthi kanti manje suke laba ngisiyavota instead of ukuthi khangisa amatamatisi isizathu yikuthi so i-politics kulaba besi-2 ayila meaning vele ayilethi spap ayilethi isithwala emganwini ayilethi mbida ayilethi inyama bese bezibuza-ke ukuthi ngisiyadingana elayinini yokuvota
hayi kuyezwakala Mnumzana Chuma wena uthini ngaloko okukhulunywe ngubaba Ndlovu
ekhanda sibili indaba le la konokwana silakutshoyo kukhona kuyatholakala bakhona abanye asebekhona ukuthi hayi lokhu akuncedi lutho akuthinti lutho bakhona abanye abaebesithi kona mhlawumbe njengoba sobuya amaphathi amatsha njengoba sikwazi ukubana MDC iside 21 years ibusa lapha emadorobheni especially lapha kobulawayo kodwa akula nto etshintshileyo instead into zilokhu zisiba nzima zisiba lukhoni kudilika kufadalala umuntu acina segive up in the whole system abota vele kanti vele uvote wakonasebezivotela njengoba vele ungasele kungenalutho olunjani oluzatshintsha so ye kuningi sibili angeke ngathi kona ubaba mkhosile sibili uyitshayile sibili kwabana ngezinye zezizathu plus ezinye zezizathu maybe mhlawumbe yikhona kwamntona abantu abaningi mhlawumbe vele abasekho lapha sikhuluma kunje so siyaloku siloku sidinga abantu kanti sidinga abantu vele asebezihambele kugoli kumadiaspora nendawo ezitshiyetshiyene ezinjalo ngoba eveno day usuzibuza ukuthi why kanesi sikhuluma so ama-centers e-voting law asebiswe ebantwini kanye sikuma-doorsteps abo so kuyino ungabe sokuhlayehlula kolapho ukuthi umuntu enjani ayobhalisa ukuvota so kuyedula niqala umtshela ekhala ukuthi hhayi kukhatshana asoze kufinyele kuyafika khona le edrobheni imali yokugada lani lani nako sokubuye emnyango wakho but still kuloku ufana nje kuphela into yabona so khona kwala futhi ngobona umele sikukhala nali mhlawumbeloko sikhuluma ngento vele evele nje isizivele yodwa mhlawumbe abakho abantu bankona soku sidinga abantu bevele nje bengekho so maybe kaekekhona ukuthi ona maybe singake siyenze i-sensus le sike sibalani sibonti kanti vele sibangaki njengoba ukuthi khona apha ephelandaba uzathola ukuvoti kurejista abantu bebheba abangu-16,000 ake ngisibalane sibonti ona vele ephelandaba abantu bangaki antabo then sesiqala-ke ukuthi siconsolidate sesivela mabe mhlawumbe kustage nale i-sensus ukuthi sibonti mhlawumbe siyehloko sifuna ukucabangela into engayisiwo ukuthi hhayi sikhona sibaningi kukanti-ke hhayi asikho asibaningangako
Umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF exoxa endawonye losicubungulayo zombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu. Singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izakhamizi zeGwanda zisola amapholisa leli dolobho ngokuphuza ukuzolonda isidumbu sowesilisa ocatshangelwa ukuthi angabe ezibulele emavinkilini awephakama.
abazancintisa lokukhetho lwama-by elections olukhutshwa ngenyanga ezayo baqhubekela phambili ngemikhankaso yabo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni. Abengenelisanga ukuzwa indaba zethu ilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.